ukudla awusiko kweza nephepho uza ngokakhulumende. So kusho ukubana i-social welfare yiministry under i-government ayikhona i-ruling party. I-social welfare yiyo eyabe inika abantu ukudla bekhangele i-assessment yokuthi laba abantu esibanikayo balelungelo nalo ukuthola ukudla. Babe bekhaya bakhangeli i-political affiliation yakutho noma ibandla abakwazi lokhu abasebenzi bakahulumeni. Bakhangela ukuthi wena i-income yakho injani, vele unganani ku-age yakho, awukwanisi yini ukuziphandela ukwenza ukuthi uthole ukudla. List yabo eyabantu abaphiwayo. So laba abakhuluma ukuthi uphiwa nge-politics, hhatshi asazi ukuthi bakuthatha ngaphi, ngoba lapho esihamba khona sebeqalisile ukuthola abantu bathola mgqeke kakuhle.
Ye babamlalazi, uthini ngakhona okwakhulunywa ngubaba uMsa?
Ye uMsaka ukhuluma into ezi-ideal okufanele zenziwe under normal circumstances nguhulumende, but ngokwazi kwethu sikhula la kudala uhulumende wayegcina sokusebenza amakhansila ngesikhathi kulamakhansila ezanu PF yonke indawo esenikeza abantu nge-affiliation. Nxa ungela khadi elomsangano wawutholi kudla. Nxa sesiya phambili siyakwazi ukuthi uhulumende usesebenzisa abosobhuku ukunikeza ukudla, and abantu bakithi siyazi njengobana kunje ukuthi abantu bakithi bazasafa ngoba sokufanele babe lamakhadi ezanu ukuze bathole ukudla, especially emakhaya kuvamile khonokho, njalo kuyinto engaphikekiyo. Okhulunywa ngumsaka yi-ideal situation okufanele yenzakale sibili, ukuthi izisebenzi zikahulumende ziba in charge of ukudistributa ukudla, especially i-department ye-social welfare ikhangele ukuthi umuntu uyazuza or uyenelisa na, prioritize intandane labogogo labokhulu. Kodwa-ke siyazi ukubana sibuswa ngabantu abanjani, si-expecta ukuthi bazenza njengenhlala yenu.
Hayi, siyakuzwa kakhulu baba Mlalazi. Sike sizuba uMsaka lapha ngoba sizwile ukuthi e-Victoria Falls le ndawo zewange kube leso kusenzakala khonokho ukuthiwa wena siyakwazi ukuthi ume ngaphi mane eceleni, wena njalo ugqoke kuhle kulesihlobo esisemazweni lawe ehlala eceleni, wena gogo kazibani siyakwazi ukuthi umntanakho ukuliphi ibandla mane eceleni. Baba Mzaka, kuvele kwenzakala khona manje, pho kumele kwenziweni, kulungiswa njani khonokho?
Hayi, isifiso sikamongameli welizwe ubaba uMnangagwa ukubana kube lobandlululo nxa kuphiwa ukudla, kodwa nje akuswelakali endaweni eziningi laba esingathi ngesikhiwa ama-bed apples, laba abantu abayenza santando abangayenzi okufunwa ngumongameli welizwe akuswelakali. So kwezinye indawo yebo nje singabathola izigelekece ezinjalo ezifuna ukubandlulula ekudleni kukahulumende, bakhona angiyali. Kodwa umbono kamongameli welizwe nxa enika ukudla uthi nginika njengomongameli welizwe wonke umuntu ethole, ibhajethi yakhe nxa ekhangela akakhangeli ukubana laba ngabezanu PF lapha wawini izanu PF ngitho. Osobhuku bayangena ngoba asibo be-politics, abangeni ezombangazwe osabhuku. Abangenayo njengoba ngitshilo yilabana labo abayabe bengezwa. Osebhuku kumele bencedise uhulumende ngoba labo ba-under uhulumende lamachifu abo. Kwezinye indawo ama-councillors ayangena, akudingakali ukubana ukhansela ngowezanu PF kumbe ngowe-CCC kumbe ngowayiphi iparty.
Yes, siyakuzwa kakhulu uMsaka, uyakusekela kolokho yini baba Mlalazi, njengoba siwazi ukuthi heyi kwesi sikhathi vela kuhambe njalo.
Ngokuswelakala kwenhlanhla uhulumende wethu siyamazi ukubana unguhulumende onjani, uhulumende o-institutionalize i-segregation phakathi kwabantu bakithi either ngomhlobo kumbe nge-political affiliation. Siyazi ukubana abantu abaparticipate ekhethweni bengavumelani lebandla elibusayo bazaswela ukudla. And okuzenzakala ukuthi uhulumende uma kusenzakala njani etsho uMsanga ukuthi mhlawumbe kulama-bed apples, kodwa la ma-bed apples uhulumende uzawakhondema yini, kumbe will they be brought to book ukuthi hayi wena siyazi ukuthi wonile into enje uhlukumeza abantu bancitshe ukudla nge-political affiliation babe sebesiyapanishwa labo bantu, kodwa kuseze kwenzakala. Mhlawumbe labo bantu bazaphiwa imota njengabo se witness bayo ngoba abayenze phela umsebenzi omkhulu kaMongameli ngoba bavele bona basegregate abantu bakithi bayabaseparata.
Ubaba uMnangagwa uthi ukudla akube ngokomuntu wonke, njalo nje ubaba uMnangagwa usesithembisile ukubana uzamekashu ukuthi abantu bonke bethwele ukudla.